Kunengi okukhangelwa nguZulu nxa esiyavota okugoqela isimo sezempilakahle, ukutholakala kumbe ukuswelakala kwemisebenzi kanye lesimo sezenotho. Esikhathini esinengi elizweni eliqhuba ukhetho olukhululekileyo, kuvamile ukuthi ibandla elibusayo likhitshwe embusweni ngevoti nxa umnotho uyabe ungahambi kuhle lemisebenzi ingatholakali. EZimbabwe sesiside isikhathi umnotho usadalala njalo lemisebenzi isilela. Kodwa ibandla leZANU-PF liqhubeka linqoba kukhetho lanxa nje amabandla aphikisayo esithi liyaqilibezela. Phambilini kokhetho luka-2013, iZANU-PF yathembisa ukusungula imisebenzi eyizigidi ezimbili, i-2 million. Lezo kwaba izifiso nje zikathembalo amkela. Yabuye njalo yathembisa uZulu ukulungisisa umnotho. Ayikasifezi njalo leso sithembiso. Nanku umbuzo obalulekileyo. Ekuvoteni kwakhe, uZulu uzaluqakathekisa na udaba lomnotho lolu? Yebo kunjalo, kusho ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera.
Ngo-2008, enye into eyafosa uhulumende ukuthi angene ku-inclusive government ibiyindaba yokuthi iZimbabwean dollar belehle kuvale othi belingathengi lutho. So i-economy singathi izwale silent sector, kodwa luzaba ludaba sibili nxa sikhangela ukuthi ukhetho lolu luzabuya ngo-2018. Khathesi abantu bayahawula, akula mali. Ngokubona kwami nxa kuyukuthi singaqhubeka ngendlela esikiyo khathesi, into ziyabe sisinzima sibili ngo-2018.
UKutshera uyachasisa ukuthi kuyini okunye uZulu amele akukhangele njalo ekuqakathekise nxa esiyavota.
UZulu kumele akhangele ukuthi ilakusasa lakhe ligcinakele yini. Uzathola ukudla yini, uzathola imisebenzini, uzathola indlela eyokuphila ngayo, which is not dependent on ama-political parties. Yikho uZulu okumele akhangele ukuthi yena uzakwazi ukuphila yedwa yini ungela ncedo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga laye uvumelana lokuthera, kodwa uthi lanxa udaba lomnotho luludaba olumele lukhangelwe nguZulu ayisilo lodwa.
So indaba yomnotho ingaba ikhona inesiqokocela, kodwa kayisiyo ecina ilethe ukuthi abantu bakwazi ukuthi bafuna ukuvotelani kahle kahle. Abantu bavote ekutheni iZANU iyini kibo, njalo lokuthi umgabe ungubani kibo, langolini. Yilo uhlupho esihlangana nalo la.
Kuze kwenziwe ukhetho luka-2008, umnotho wawusuguqe ngamadolo njalo lokudla kusilela ezitolo. Umkhuhlane wesihudo wona oyelapheka kalula njalo obangelwa ingcekeza lawo wawuhlasele wabulala abantu abaningi ngoba uhulumende engelamithi. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai wanqoba kulolu khetho lanxa engasatholanga amavoti adingakalayo ukuthi umuntu abe ngumongameli welizwe. Kulapho-ke okwayiwa kukhetho lwesibili iRunoff umgabe wancikisa eyedwa wasesiba-ke ngumongameli. Sisiya nje kukhetho luka-2018, asazi iyozala nkomoni. Kodwa okusobala yikuthi ubuyanga buqhubeka budlondlobala, umnotho lawo utshabalala njalo uZulu esidlala uklubhu. Ngimele iStudio 7, ngingumtungameli Nkomo, ngise Washington.